soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olambele emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kanti sikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulendawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala awethethwayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethesa ngoba bemingamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yezupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha imali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo akwaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigxotshe emsebenzini. Owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyo nto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula muntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga. Kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top. Bangakhuluma ngayo bethi bayalwisana layo, kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophile eZimbabwe, kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu, siyakwazi kati uma kuyikuthi kati gesi of Frederick Shaba ongominister bave phumile bakhibe kithele corruption kodwa ba deploy outside the country kajus sephendukile waba ngominister oyabe eqothele corruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kathi sikhuluma kanje
ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotsha phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini ibe siyisetshenziswayo kodwa eqinisweni yabebotshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likazulu umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathintambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho
udaba lwakhe lolwaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethesa ngoba bemngamthandi kuyindlela yokuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqa ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besaye ngumongameli uThabo Mbeki ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezayenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekelamthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sisalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo appeal kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekelamthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesekelamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekazondo kanti ke lokhu azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo-19 esekudala wahambela lamacala ngakho lokhu akunabudlelwane
sibonile ibandla le-EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlulula lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu ele EFF nabe siya eFoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi, kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo, sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Bese kusithi uma kungenzakalanga lokho, singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela, njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda saseKZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lokubulawa kwabantu abansundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke umnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, njalo eyingcweti kwezemithetho. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga kustudio 7 esejohannesburg kwele-South Africa. Ungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani lezi nsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama, ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika elethe emsebenzini besile ukufika ngesikhathi esifaneleyo, kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya, kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapha abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelane igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Akusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu, yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga, ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona, kodwa uhulumende kazivumeli ukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi, ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasokwa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondaktha bezimota, abanikazi bezimota bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana ababhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasokwa koZupco, ususa ukudla etafuleni, ususa i-rent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siluyise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lekakhondektha wekhombi kumbe likadriver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane siluluyise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho okwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethe ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo.
Lo umsazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso ye-News 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe i-cabinet reshuffle izolo. Obengumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godzongwane. URamaphosa uthe obengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo imakhema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukuphumilizwe. Hayi, inhliziyo leZimbabwe liveli incinyane kaseli qunyelwane, njalo ukuphumilizwe kuvele kulethi into enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelani amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona, village by village akulamalukazi nawongabele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona, kumbe kwale akwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezenziwa ngabekhukhura hundi. Lina lizakwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi, lokho kuphumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-opposa kuphela, lizimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilize yekelani lokho soke lisilisapote ngitsho. Ngiyabona
ye linjani 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 basakazi bakustudio 7 wetongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mpela. Mnayi ngakhona lapha enkosikazi esiganda asesiganda kongoromo. Hayi, kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi. Kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu amamayini enkosikazi. Sibheka nje enyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini, kodwa asinayo intuthuko kubonkosikazi kule nto yonke. Kodwa asinayo yona intuthuko, asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwa ithari ukuthi kubonakala indawo intuthuko. Kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zile ntuthuko lezimayini landani, ilezo zinto ziyaphi? Amagolide agejwa lapho, i-government ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So ke hayi, siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezukuthi izinduna landani zikubhekisise zikubone, ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho, bakithi ayikho. Njengamwe isiganda nathisa egrebulini inkomo kuleli ngatsha kusela manje sesipompela kunzima bakithi kunzima kulendawo kunzima kunzima kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lono okhuluma ugiftisondo basakazi bengithanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawu ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona okushoda ekhanda kanti uphila kuliphi izweni yabe lokho encomizwana iyenza uphi umsebenzi njalo lezi monto lezi eziphiwa abantu bePoland baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenzwe ngamaleaders ePoland ngaphandle kokunathi itiye mina ngakho uma kunokuthi uyababonga ukuthi unathibani unatha lapha itiye hayi kuyinto enhle le kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma-ambulance lapho or kuzithengiswe kuthengwa imithi ibe kuthengwa imithi ezibhedlela kuthengwa ama-sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa yokuthi ubonga abangani bakhe anatha lapha itiye kuPoland hayi kuyinto esingayenza yes. Space City laphana sikezamuzwa umnanga kwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lophisi wazini ngephisi umnanga yena umuntu owabulala abantu since 1980 lalo uthi ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo hayi ke zame ehlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu hey amapolice agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu ababuthani abantu babuthaniswa izani kubo zupho abantu babuthathi bagcwaliswa ngathi ngamasaka kuzo sesithi abantu amapoyisa ehamba hambe ebheka abantu ukuthi kona abacwali so izani ma iserious ngokuthi ifuna uqeda i-COVID ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amateksi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona i-COVID iyavikeleka hayi zonke nje uzopholo elokhu esebenza kanje i-COVID sezoqhubeka
ya madoda akithi bakasithu 7 madoda alisele indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sikamagwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sifika kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalithengisa i-picture yamapopo ishe mbambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engithayo ngemali futhi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi be-studio 7 linjani mina igama lami nguTelmo ngisebotswana okokusebenza kodwa ngiphuma ematopo ebhasha hayi siyabonga ngokulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela kustudio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli bestudio 7 hayi la ngiyathaba mayi odi yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyenalindawo estudio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke kustudio 7 okhulumayo ngumandla enkosi chairman wabontanga ebubi mina engikuinkharejayo ebantwini bonke kumalunga e-MCC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlaswa zamene ukuyahlaswa ngoba i-corona iyabulala so uma abamalunga esifa yabe silahlekelwa ngamavoti so asizamene ukuyahlaswa ngokuningi okunye sinavelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sowuvotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olesikhathi lokuhlaswa so konkana kungathi kungaba ngenye i-challenge engagcina isithayisile asinanzeleleni khonokho asamene sihlaswa kuningi ukuze sivikele COVID lekhona zamene ngokunenga izindawo zonke encourager MCC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uChairman wabontango MCC Alliance webuvi
salibonani basakazi bakastudio 7 andibingelela lonke basakazi ndibingelela abalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi umavota alandelayo chayinda sihlumbini njalo iqiniso asilifake nini egcekeni limzwe vele ubaba uBelive Gawule ekhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi. So isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MDC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokho masingakukhangeli thina njengezalwane zezimbabwe kasivoteleni amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liyaliqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usibalukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka uvala umngcele weMexico. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Ukukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke ngibona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona ama-mask la ngoba wona ama-mask akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi ama-mask ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngomkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona kathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana ezingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le ifake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emapulazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni ngasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu banga fi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane ona lo owe COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizala leseZimbabwe sihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni yesedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix ekwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.